i-Democratic Alliance ithi ibandla elibusayo le-ANC selihlulekile ukulawula ukungena nokuphuma kwabantu elizweni, ngakho lona nxa lingangqoba ekhethweni oluzayo alisoke livume ube labahlala kule South Africa ngokungekho emthethweni. Leli bandla elisekelwa kakhulu ngabamhlophe, abanye babo ababesekela uhulumende obandlululo, lithi ukuvunyelwa abantu ukuhlala elizweni ngokungekho emthethweni yikho osekubangele izehlakalo ze-xenophobia, njengoba abanye becabanga ukuthi yibo abaqeda imisebenzi nezinye izihlelo eziphiwa abantu mahala nguhulumende. Okhulumela leli bandla kwezokungena nokuphuma kwabantu elizweni, umnumzana Zack Julius uthi i-DA yiyo yodwa engaqeda ingxabangxoza yabangena elizweni ngokungekho emthethweni.
We will arrest, detain and deport those who repeatedly enter the country illegally.
Sizababopha, sibavalele, sibabuyisele emazweni abo bonke abaqhubeka bengena elizweni ngokungekho emthethweni. Sizakuba leqiniso ukuthi abaselizweni ngokungekho emthethweni bayakulungisa lokho, kuthi labo abangenayo imvumo yokulungisa sibancedise ukuphuma elizweni.
Phansi kohlelo lwayo lolu, i-DAT izaqinisa umthetho emngceleni, yengeze indawo zokungena elizweni, iqede inkohlakalo njalo ifundise butsha iziphathamandla ezisebenza emngceleni. Iziphathamandla saleli bandla obuya njalo abe ngumeya wedolobho le-Pretoria, umnumzana Solly Msimang, uthi lo ngumkhankaso abawenza ngemva kokuhamba endaweni eziningi besizwa izikhalazo zikazulu.
Gauteng as a province is struggling in terms of ensuring that we are able to provide quality services to our people.
Isabelo se-Gauteng siyehluleka ukupha izizalwane zakuleli imihlelo okufuze izithule ngenxa yokuthi sekulabantu abaningi abeza lapha bevela kwezinye izabelo, kanti khathesi sesilabaningi abangene elizweni ngokungekho emthethweni asebegcwele emadolobheni esabelo se-Gauteng.
Lo mkhankaso ususolwe kakhulu izizalwane zakwamanye amazwe kanye nenhlanganiso zamalungelo oluntu. Inhlanganiso yamagqwetha ezamalungelo oluntu e-Lawyers for Human Rights isexwayise ngelithi lo mkhankaso uzabangela ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe. Isizalo seZimbabwe, umnumzana Lebani Nkomazana, uthi lo mkhankaso ukhombisa ukuthi i-DA libandla eliyingozi nxa linganqoba ekhethweni lomnyaka ozayo.
I-Democratic Alliance iyabonisa ukuthi ikhula ilalo ubandlululo lwama-Afrika, njalo kubonisa ukuthi njengebandla elikhulayo ma kuyukuthi i-DA ingakhokhelela leli lizwe ingaba lenkinga yokubambanisa ama-Afrika jikelele, ngoba isihle yaqala phansi lo bandlulo olukhulu kangaka.
I-DA ithi phansi kohlelo lwayo lolu nxa inqobile ekhethweni lomnyaka ozayo izakupha ithuba lokuthi wonke oselizweni ngokungekho emthethweni azobhalisa athole imvumo, bese kusithi labo abangelalungelo lokuthola leyo mvumo babuyele emazweni abo. Lobanje uhulumende ube ngakaphenduli ngomkhankaso we-DA lo. Ngaphambilini ucine senza umhlangano lomeya uJohannesburg olilunga le-DA emkhuza ngenkulumo ezifana laleyi esithi ziyisisusa se-xenophobia. Melesuno 7 uJohannesburg, South Africa, ngingu-Benedict Mhlapo.